asifuni kwenze ngazani yeye sekwenzeke kathesi sekwenzeke kathesi into kade siyibona ningakhangela ukuthi khona ngoJanuwari ibasket lethu kade liphezu kuma-600 ibasket long esilenzayo kodwa ngomeyi kade se izinto sezihambe phansi kuvela kuma-600 kade sizafika kuma-400 and something laselicalisa ukukhwela nje futhi kuma-June July ubona inyama ikhwela lokhu kukhwela konke kukhwela ngokumalinyana ngokungumalinyana kodwa imalinyana leyana izaba isibe inengi ibona ngemanti kusukisela khona phana ubo-June lo July sekukhwela ungabona abantu sebesenza i-queue ye-fuel kumbeni ukhangele ukubona ukuthi i-fuel layo ku-international market libonile isifika kuma-80 kasisisodwa labanye futhi kade bekhweza kodwa lapha ingakhwela i-fuel kutho ukuthi khona izinto ezitoleni zizakhwela lazo ngoba ama-economists bathi khona yi-cost pusher ngoba izinto zethu zihamba ngama-road obona sokukhwela lokhu
intengo yesinkwa lokusilela kwaso kuhamba njani nkosikazi siyashitema
liyakwazi ukuthi khona kasikhulisi iwithi eningi lapha we usually augment le withi esiyizizayo phandle kodwa lapho phandle kuma-Europe kwakulama drought lapha sebekhwezi iwithi yabo so ingakhwela ukuthi khona iflower izakhwela yikho labona isinkwa sesikhwela la kodwa sikhangelele ukuthi khona ama-grain marketers ukuthi bathini kumbeni isinkwa sizabuyela udola ngiyabona ukuthi abantu bazathaba kodwa okunye lokhu okukhweleyo liyakwazi ukuthi khona imali yezinto kayimanga nje iyodwa kulokunye okwe-economy kuyabe kuyenzeka okosekwenza ukuthi lokhu kuyenze so liyakwazi ukuthi sine-shortage ye-foreign currency kutho ukuthi abantu abalungisa izinto labo babona kuwomile sebekhweza lokhu lalokhu
lisebenza njani lo mnumzana Mthuli Ncube umphathi ntambo kwezemali
so bese sikhanyelela ukuthi khona lo minister lo mutsha we-finance sizabona ukuthi amalanga alandelayo kuyabebesangani ukuthi khona i-economy yethu iqalise ukulungiseleka athi sesikwazi sonke ukuthi khona izinto sifuna ukuthi zenze so lalokhu so yikho esikukhangelelayo lathi abathengi ukuthi izinto lezo abazilungisayo kuzakwenza ukuthi khona sesiphambili impisana izinto zizakwehla lazo
siyabona ukuthi umphathi ntambo wezemali bekhuluma ngokuthi sokumele kube lomthelo we-electronic transactions ukuthi umuntu uyabhadala 2 cents idola linye ngalinye lithini ngakhonokho-ke
ayilokho labona phela sekutshintshwa sina sizaphusha ukuthi kutshintshwe futhi mbijana ngoba i-2 cents ilokhu iningi umuntu nje ofanana lathi esizihambelayo sikhangelele ilokhu zeni ikhefu elibuya le-christmas kuyabe kusibomele ngoba until yakwazi ukuthi khona kade ziphushe ukuthi abantu basebenzise ama-swipe cards amakhadi ama-electronic payments manje ngase sithi sebenzisana ama-electronic payments and then sesifaka ama-taxi yokwenza ukuthi umuntu uyathi ngingahamba lapho sengibhadala ngihambe laphana sengibhadala imali yami iyaphela so thina sibona ukuthi khona le dialogue kuyinto enhle ukuthi sikhulumisane ukwenzela ukuthi laba abalungisa amapholisi babe bekwazi ukuthi khona singenza so kuzakwenza so kodwa sikhangelela ukuthi khona izinto zizathi wome ngoba izinto kade sizizingahle
kodwa uhulumende
okunye okukhulu okwethu thina njenge-consumer council sifuna ukuthi umthetho wethu we-consumer protection act ube khona ngoba kulolokhu lalokhu okukhona phakathi kwe-consumer protection act okuzasincedisa laphana lalaphana ukwenzela ukuthi okunye kube kuhle lokhu okunye besakulungisa ukwenzela ukuthi u-consumer angaphongi ukuthi ame phandle laphana umuntu lo laluwana uyenze ukufunayo.
Kodwa ke lekhulumisana yini lo hulumende ngakhona okunjalo langalokho ukuthi intengo yempahla iyakhuphuka. Sine lakhuluma labo
sizizo. Kakhulu wo asifuni sitenge kungazani kade kungekho ukukhuluma. Ukukhuluma lokhu phela kalikhulumi kanye. Likhuluma lalaphana lilaphana ukuthi abantu bazisise ukuthi lokhu kungenza lokhu yikho kuzakwenzeka lokhu. Asifuni ukuthi amapolisi esiyafakayo anti kule lokhu into ethiwa khona unintended impact. Uyabona ukuthi laba abazabe ku-unintended impact. Nama-consumer lakudala kade sebewomelwe kodwa asifuni ukuthi bahle bawomelwe kwakunjalo. At least bafanele ukuthi okunye kube kuhle lokhu kulungiswa. Kodwa okukhulu ngokokuthi thina sonke singamaZimbabwe sifuna ukuthi izinto zilungise ukuthi sonke sibe le-good life angithi phela. So kuthi ukuthi amalanga alandelayo lama-month alandelayo lokho okukukhulumisayo kuyabe kukukhulu kakhulu abayithi khona yi-dialogue. Okwenzile ukuthi khona nxa sesilungisa izinto zangkhona silungise zilungele umuntu wonke okundeni ukuthi abantu bazwisise ukuthi lokhu kuyenzelwani lokhu kuyenzelwani kuzalungisani la okwakusasa ngoba abantu bangayekela ukuzwisisa yikho okwenza ukuthi khona abantu bangathathi.
Ye, kubuzobuya ke i-bond note lapha siyabona ukuthi umthi selingani isindo sangkhona sokuyi 1 to 250 nxa sikhangela i-US dollar. Lithini ngakhonokho ke ma?
Mina kanye so economist. Umsebenzi wami omkhulu ngowe-advocacy ukukhangela ukuthi umuntu uhlala kanjani, yikuphi okuwomileyo. Siyabe sikhangelelela laba abantu abasezinkundleni ukuthi khona nxa belungisa lezi zinto bazazilungisa njani ngoba asifuni ukuthi abantu bezethuke bekhumbule ukuthi khona sesibuyela kumalanga lana aphelayo. Yikho esingakufuniyo ngoba umuntu wonke iindaba zalaphana aziyenzanga kuhle. Asifuni ukuthi sibuyele khona ngani. So laba ababelungisa amapholisi bafana ukuthi bananzelele kakuhle khonokhu kwenzela ukuthi abantu bengethuki ngoba lapha bengethuka yikokozo kuzwa ukuthi khona abantu bayagijima bethenga lokhu lalokhu ngoba kabakwazi ukuthi elakusasa liyabe liphule njani.